sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 30 Mphalakazi 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
mina igimi izindaba ezimnandi lezo kudluliselwa phambili kwezikolo kunje siphuma ku festive season, imali yakhona ibivele ingahlangani ukuthi sizame ukuhlanganisa izinto zonke eziyabe zidingakala ezikolo kulezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Talaki lapho.
Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe mhla ka-4 zibandlela sekumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe. Abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe, omunye wenkokeli ye-MDCT, usanda kukhethwa ukuba umkokeli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora, lamhla wethule amagama enkokeli entsha ezabe isabambe intambo.
Abakulimala abantu basikezwa amarekhodi okulimala kwabantu because abantu they are being evacuated from endaweni zabo leza ababehlala kizo emaklenzeni ngesikhathi se-cycleyana eyadlulayo idayi.
Izulu elilesikhukhula i-tropical cyclone Jalane seliqalile ukuna esigabeni seManicaland lapho eselidikize khona ezinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Omunye wenkokeli yebandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ubika ukubana usehloliwe watholakala elegciwane le-COVID-19. UMakhuphe wazise ngesimo sakhe lesi ngakulobe enkundleni yokuchumana eye-Twitter esithi kunje usezivalele emzini wakhe akasahlangane labantu ku-self-isolation. Sebefika inkulungwane ezedlula ezilishumi lantathu 13,325 asebehloliwe bafunyanwa beli-COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,067 wabulala abangamakhulu edlula amathathu lenxenye 359. Izwekazi le-Afrika khona i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.7 million. Yabulala inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 64,067. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula athoba minembili 82.1 million ababanjwe ligciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million. Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe emhla ka-4 zibandlela sekumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Kodwa abantwana ababhala imihloliso babikwa bezaqhubeka bebhala ngensuku zona lezo ezivele zihleliwe izikolo zingakavalelwa ikhefu lekhisimusi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olweprimary and secondary education, uMnumzana Thawungana Ndoro.
That in light of the surge in COVID-19 infections, as well as the threat posed by Cyclone Chalene,
the ukwazisa abafundi nabazali ukuba ngenxa ye-corona asisenakuvula izikolo njengoba ubethile ukuthi kuzovulwa ngomvulo ozayo. Abantu abazovula uthanda ukwazisa kuzobhala i-Form 4 le-Form 6 mhlaka-5 izibandlela baze beqeda mhlaka-5 iHlolanja 2021. Izikolo ezinye zizolazisa ngokuya kwesikhathi.
UMnumzana Themba Kuyemoyo, umgcini sihlalo weLupane kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS, uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo.
Thina njenge-ATUS sithi uhulumende kame ukuvula izikolo azalungisise konke okuqondane lokuvikela abantwana lababalisi. Okunye ubuhulumende ukuze izikolo zivulwe banikeze ababalisi i-US $520 ababevele beyihola ngo-2018. Okuningi lokhu kulizaba, ngeke kusincede ngalutho.
Unkosikazi Bekezela Chuma, umzali, wamukele ngenjabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo. Uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Mina kimi izindaba ezimnandi lezo kudluliselwa phambili kwezikolo. Kunje siphuma ku-festive season, imali yakhona ibivele ingahlangani ukuthi sizame ukuhlanganisa izinto zonke eziyabe zidingakala ezikolo. Okunye njalo esikubonileyo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Tala Club. Kodwa ngibona ngani khathesi uhulumende sezabalaye lesikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi bonke abantwana laba abalisi bebe bephephile ku-COVID-19.
Umnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lokukhathazeka kakhulu, abantwana babuyele ama-boarding schools ababhalayo u-form 4 no-form 6. Thina isifiso sethu bekuyukuthi abantwana behambe ezikolo ngamadezi lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti-ke abaphathi ezikolo bathi abantwana kumele bebuye ezikolo zivula behlale bemelele amaphephana la amabili ukuthi bewabhale beze bebuyele nxa sebeqedile. Isibona ngani kuyaba ku-too costly kakhulu. Kukanti-ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni ngoba bathi nxa kunjalo abantwana ngababuyele COVID-19 results atshengisa negative every time bezobhala. Sibona ngazathi
kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubekele phambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization, i-WHO, okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Lumbiko oqhubekela phambili ukhuthaza abaphathi izikolo ukuba baqhubeke besenza amalungiselelo okuvulwa kwezikolo kanye lendlela zokufundwa ebezisetshenziswa izikolo zivulwa ngompandula lonyaka kungakayiwa kukhefu lekhisimusi. Ababhala imihloliso ka-form 4 lo-form 6 bayavula izikolo ngolwesibili oluzayo mhla ka-5 Zibandlela begqiba mhla ka-5 Nhlolanja. Amalanga okuvula kwabanye abafundi azakwaziswa ngohulumende ngokuya kwesikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izulu lesikhukhula i-tropical cyclone Chalani seliqalile ukuna esigabeni seManicaland lapho eselidilize izinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Umnumzana James Brown osebenzela eManicaland uthi izulu leli eliza lomoya omkhulu liqale ukuna kusihlwa. UBrown uthi abanye abantu abathinteke ngengozi yezulu lecyclone Idai sebesusiwe endaweni abahlaliswa khona ngoba amatende abo asephetshulwe ngumoya. Sebehanjiswe ezikolo lakwezinye indawo ezilemiduli eqinileyo. Izulu leli likhangelelwe ukuna lasemhlubulweni weMandebeleni ikakhulu kobulawayo. Uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko luthi abantu okumele baqaphele kakhulu izulu leli ngabahlala emizini egoqela iCowdrey Park, Phumula South, Old Phumula, Nkulumane, Nketa, Queen's Park lezinye indawo. UBrown uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umoya yiwo ongani uyenze i-distraction oyeningi kakhulu ngoba ubona izihlahla ezamagumtree since siseduze legumtree plantation yeTilbury. Izihlahla yizo eziwayo esezivale imigwaqo njalo ama-incidences esesike nawo lendlu A1 ethihluphi lamazengi lebhawa kathesi esisanda kuthola iripoti yangikhona ukuthi sekulebhawa la ekhuphuke amazengi.
So singathi abantu akula sebelimele khonapho yini, kume njani?
Abakulimala abantu asikezwa amarepoti okulimala kwabantu because abantu they are being evacuated from endaweni zabo lezi ababehlala kizo emasendeni ngesikhathi se-cyclone yana eyadlulayo Idai.
singathi kuzima kanganani khonapho kubhekane labantu.
Ubunzima obhekane labantu kathesi ukuthi abantu beke besuke emathendeni, abanye bomele bezikolo, abanye bomele ehoteleni, abanye bomele kwenye center okuthiwa yi-population center. So abanye nezinye i-resistance ukusuka emathendeni, but eventually kathesi emathendeni akuphela bani.
So nxa bephuma emathendeni baya ngaphi?
Kuma-centers wona lawa lapho bazagcinwa khona until kubonakale ukuthi i-cyclone isiphelile.
Ye, akusitshele sibili ngokujulileyo, sibili ukuthi izulu leli lime njani isimo salo khona manje.
Izulu leli libuya in phase, lilesikhathi sokuthi liyana for about 2 hours lisina sibili lokana oqinileyo, kodwa inkalakatha ekhona ngumoya, ngoba sibona umoya yiwo owisa izihlahla. Yo over the distraction yokudiliza lezinye.
Yes, ngathi iqhubeka phambili usitshele sibili ukuthi pho nxa kulo moyo onjalo abantu benzani khona manje, njalo lani liyenzani okwamanje, isemsebenzini kumbe alikho emsebenzini?
Okwamanje thina sisemsebenzini and emsebenzini asikaboni lutho olubi since lathi siyenzile ama-evacuation systems wonke esiwaheliwe. Kodwa izakhamizi yizo ezilokhu ezibonakala sebegcwele ezimoteni zabo, sebebuye ngapha kuma-highland okusemagrosa akhona, bapakile izimota labo balindile khonapho ukuthi babona ukuthi kuhamba njani. Kodwa sijezwa ukuthi i-area yenkamvu, inkamvu izindlu ziyadiliza khona ngale, nezihlahla ziyabahlasela.
Singathi-ke nxa ukhuluma ngabantu abangani okwamanje babhekana nalolu hlupho lolu, banenganganani?
Oba bantu kathesi ababhekane lohlupho lonolu, inkangu ibona ngale lapho kulama-shops, but they so believe ukuthi ama-structures ama-shops aqinile, so yikho abagijimela khona. So i-accountancy yabo kahle kahle ukuthi aba-affected labanga-affectwanga ngobani ayikabi khona, asikabi lesiqiniseko sakhona. Njengobana ema-shop kugcwele abantu, abantu bagijimela ezitolo.
Umnumzana James Brown ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni eye-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Osanda kukhethwa ukuba ngumkhokeli we-MDC team Mnumzana Douglas Monzora lamhlanje wethule amagama inkokeli entsha ezabe isabambe intambo egoqela uNkosazana Thokozani Khube, u-injiniya Elias Mutsuri, uMnumzana Morgan Komiji labanye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Wamukelwe ngenjabulo enkulu yilabo akade bezofakaza ukuthatha kwaMonzora isikhundla sakhe sokuba umkhokheli omutsha we-MDCT ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngempelaviki, lanxa akade encintisana labo besithi kabayamukeli impumela yalolu khetho njengoba lungaqhutshwanga kuhle, besithi kube lokuqilibezela okukhulu. UMonzora utshele umhlangano lentathela izindaba esigodlweni se-MDCT ese-Harvest House, lapho abekade ezozibika ebandleni lakubalandeli bakhe, ukuthi inkokheli yebandla khona izohlala phansi ikhulumisane ngokuthi kuqhutshekelwa phambili ngayiphi indlela.
The vice president elected at the 2014 Congress remains vice president of the party.
Yena lo wakhethwa ukuba ngumsekeli womkhokheli webandla ngonyaka ka-2014 nguye ozakwala ekulezo sikhundla. Ngizongenisa umcabango wami kwabe-National Council ukuba lapho kukhethwa umsekeli womkhokheli wesibili kube ngu-injiniya Elias Mutsuri obekwa kuleso sikhundla.
Wengeza ethi injongo yakhe okwamanje ikumanyanisa wonke amalunga ebandla kubuyelwe esimeni sakuqala, lapho ibandla le-MDC kwakuyilona bandla eliphikisayo elikhulu lingacezukanga njengalokho eliyikho khona manje. Enye ingcwethi kwezemithetho usikhwicamfundo Love Mo Maduku encwadini yakhe ayilobele inkokheli ye-MDCT uthe okukhona ukuba ukhetho lwenziwa njengalokho okwakunqunywe ngumthethwandaba we-Supreme Court kwancintisanwa kwaba lempumela emgceke, okusekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mupambi.
angiboni mina ukuthi into le eyokuthi umakhuphe usuke wagijima wathatha isikhundla sakhe esayizolo osesithi uyanalifaya uDouglas Monzora iphumelela angatsho nje kodwa okusalayo bakithi ufuze singachabangi kumbe esenza izinto ngama-emotions nginje mina at individual capacity angiboni sibili ukuthi uDouglas Monzora bengingathi bengimsupporta at personal level but lapha sesidinga ukuthi sizwisise ukuthi ukhetho khathi kudemokrasi uhamba njani ukhona oluzayo ukhona owinayo
kodwa uMonzora uhle waphanga wasola abenze udlakela oluqondiswe kumakhuphe emveni kokukhalala kwakhe umhlangano okhetho lolu obusewetheleni eye-HICC eHarare.
We do not have room for violence.
Asilifuni udlakela kuleli bandla thina kuyasidanisa ukuzwa kuthiwa sekusetshenziswa amanye amagama angalunganga aseqondiswe kumakhuphe asiwelelani lakho lokho thina ubukhokheli bami kabuyi kuvumela inzondano asifuni ukukhethana ngokuthi umuntu ungumama loba ubaba uhlobo kanye lokuthi uvela kusiphi isigaba layiloba yiphi indlela engasetshenziswa kulokho
kodwa isikhulumeli secele le-MDC elisekela umakhuphe uMnumzana Khaliphani Phugeni uthi luyethusa udlakela olube khona ngesikhathi sokhetho.
Into esiyibonileyo sonke ngesonto ishaqisa umzimba, asingeke siyithanda, ngeke siyifise. Angicabangi ukuthi uma kukhethwa upresident welizwe ungavuma ukuthi akhethwe ngendlela enjalo, sithi hayi ngupresident ukhethwe kahle sijabulile.
Kwasekelwa ngesinye isakhamuzi sedolobheni leHarare, uMnumzana Thafazi kwaChigandiwa.
Isehlakalo sokuchaya kukamama wamakhuphe kuCongress isehlakalo esidabukisayo kakhulu esitshengisela ukuthi thina njengamaZimbabweans hayi asila nhlonipho esiyinikanayo ngoba thina sebesikhanyelele kuyibo laba ama-politicians ethu abanjengamakhuphe labokomishi bona labo laba Monzora kodwa nxa bekwanisa ukusitshengisela ukuthi bona bakwanisa ukuyenzana njalo phambi kwamehlo abantu kutshengisela ukuthi hayi akulanto ephumayo akula khanyelelo esingaba lalo thina njengamaZimbabweans ukuthi siyakwanisa ukuguqula ilizwe lethu.
UMonzora ugcizelele ukuba akula nkokheli ezosuswa esikhundleni akhethwa kiso ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano weCongress ngomnyaka 2014 ngaphandle kokuba izisusa yodwa ngokuthanda kwayo. Bebekhona abasekeli baleli bandla abalezikhundla ezijiyeneyo njalo bebetshengisa usekelo lwabo ngengoma ephakamisa uMonzora njengomkhokheli wabo.
Gukula Izenzo Izenzo Ezoko
Ngimele Studio 7 ngise Harare ngiMavis Gama.
UMongameli Donald Trump uthi ufuna ukuhlolisiswa amavoti kwezinye indawo esabelweni seGeorgia lapho konqoba khona uMnumzana Joseph Biden owebandla lamaDemocrats kukhetho lweMelika olwenziwe ngenyanga edluleyo kaLwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uviza ukuthi kuhlolisiswe amavoti endaweni ezijeneyo eGeorgia loba abavotela uMongameli ababizwa ngokuthi Electoral College sebevotele uBiden esabelweni lesi. UTrump uthi kumele kudingwe abantu abavotayo kuhlolwe ukuthi yibo ngempela abaphatheka kukhetho lukamongameli. Kodwa abaphathintambo bezokhetho eGeorgia bathi uTrump uchitha isikhathi esethula imibiko engapheliyo engamanga ngokhetho lukamongameli enkundleni yokuxhumana eTwitter. Abalandeli bakhe bayamsekela besithi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo. UBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Imithetho ndaba emningi ithi akula bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lolu lwebiwa libandla lamademocrats. Baningi abantu uTrump sokumele aphume esikhundleni. Omunye wabo uMnumzana Gabriel Ndebele.
Lokhu kaDonald Trump lokhu akula nto azayenza lokhu sokuliphupho nje zokuthi umuntu nxa evele ephupha angaza kume ingabeli yamekela nje aphuphe kudlule ngoba kula nto azayenza kula ngoqoko aza kuyayenze futhi njengoba sokehlula imithethwandaba yonke yangaphezulu yonke kambe leyo uyoza guqula lolo khetho uyakuguqula ngobani yena akaziphumele nje ayezivolele okunye athiyane lo Joseph aqalise umsebenzi wakhe mhlaka 20 uyesimelele ukuthi sibone ukuthi yena uzakwenzani.
Umnumzana Jabulani Nkata ohlala esiphezini esabelweni seMatherini South layo yakulandela okwenzakala eMelika.
Akaphume ufuna ukusifundisela abakhokheli umkhuba omubi owokwalela ezikhundleni. Akaphume nalowo waserussia lomngani wakhe bathi ubando bathi uputin kunini lo mdale lapho kati akwenziwa khetho yini erussia akashiye laye lo akaphume laye lo umngani wakhe abaphume bonke. Hayi lo mdala lo akanamahloni kumele alide by example lo mdala mani udliwele ukhetho akaphume.
Unkosazana Nkhetho Yemoyo uyakusekela lokhu.
Nginanzelela ukuthi mhlawumbe laba bantu ababasibusayo sebananzelela ukuthi kumnandi ukuhlala esikhundleni kanti njengoba kule balelithi kusinwa kudedelwana ukutheni ukuthi avume ukuthi laye udliwe kanti vele waye abantu singavuma ukuthi sidliwe phela ngeke uze uhlale vele uwinile insuku zonke. Abantu baqala bekuthanda bagcine bengasakuthandi ngokwenza kwakho useyangisa umhlaba wonke jikelele ngokwenza lokho asekwenza uTrump okanye kavume ukuthi udliwe akakuvume lokho ukuthi udliwe akumsizi kuzomsiza ngani ukuyalela endaweni kodwa wena abantu bengasakuvotelanga uzabe sehlezi phela okwenkani esehlezi ngodli.
Abalandeli bakaTrump abaningi bathi ukhetho lolu kumele luphindwe zonke indawo lapho kwakunqoba khona uBiden. Abanye babo balungiselela ukutshengisela eWashington DC mhlaka 6 Zibandlela bekhonona ngempumela yokhetho lolu. Idala leHouse of Representatives leSenate akhangelelwe ukuthi azabala amavoti awenziwe yi-Electoral College ngosuku lolu. Ngimele iStudio 7 iseMaryland nginguKip Stube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Sokwedlule iminyaka leminyaka ele Melika lele Vietnam lapho amazwe la ayelwisana kakubi empini eyabulalisa abaningi. Eminyakeni yabo 1960 lekuqaliseni kwabo 1970 amasosha eMelika asebenzisa izigidi lezigidi zemithi yetshefu yokutshabalalisa amagusu lapho amasosha ayesetshenziswa ngamasosha kwele Vietnam wokucatshala kuwo. Umuthi owawuvame ukusetshenziswa wawubizwa ngokuthi Agent Orange owawulungiswa ngemithi enjenge-dioxin osusaziwa ukuthi uyingozi kwezempilakahle yabantu kanye lemvelo jikelele. Limpi phakathi kwele Melika lele Vietnam lokhu yagqutshwayo amazwe lawo mabili asebele ngqubekela phambili ekuqiniseni ubudlelwano obuhle okwaze kwakhokhelela ekuthini abe lezigodlo zabameli ngomnyaka ka-1995. Okwamanje amazwe lawo mabili aselobudlelwano obuqinileyo kwezokuthengiselana kanye lemisebenzini yezenotho. Ayasebenzelana njalo kunhlangothi zokuthuthukiswa kwesayensi, imitshina yakulezi nsuku yethekhnoloji, kwezemfundo, kwezokulondolozwa kwezemvelo, kwezempilakahle, kwezomvikela kanye lokulungisisa amaphutha enzakala ngesikhathi sempi. Ukusebenzelana kwezokulungisisa umonakalo owadalwa kwezomvelo lapho kutshabalaliswa amagosu ngetshefu yomuthi owe-Agent Orange ngokunye okubemqoka ekulungisiseni ubudlelwano bamazwe omabili. Ngokucela kukahulumende wele Vietnam, uhulumende esebenzisa uhlangothi lwakhe olwe-US Agency for International Development kumbe USAID wavuma ukuqhuba umsebenzi wokugezisa lokuhlambulula ekhipha itshefu e-dioxin esilindweni sendizamchina ese-Danang Airport esafafazwa kakhulu itshefu le, ikakhulu eyasalela ilokhu ikhona emhlabathini ngemva kokugqitshwa kwempi phakathi kwamazwe omabili. Lo msebenzi uze wagqitshwa ngomnyaka ka-2018. Indawo eyalandelayo wokuqhutshwa umsebenzi munye ngumango olenkamba yebulasemoyeni e-BOS, lapho ke okwakugcinelwa inqwabanqwaba yetshefu le e-Agent Orange ingakasetshenziswa kwezinye indawo zonke lapho okwakulwelwa khona impi ye-US Vietnam War, okulapho njalo okwasala isilinganiso esikhulu sale itshefu kwele-Vietnam. Uhlangothi olwe-USAID luthi lulethemba lokuthi lumsebenzi wokulungisisa umonakalo wetshefu eyayisetshenziswa kwele-Vietnam uzagqitshwa ngemva kweminyaka elithumi elandelayo. Ngenyanga edluleyo ekaLwezi, umqondisi wohlangothi olubona ngokulawula amacebo emsebenzi wezomvikela, uNational Security Advisor Robert O'Brien, ubike ukuba i-USAID izakhupha ezinye izigidi ezingamachumi amabili zamadola 20 million okuyimali ezasetshenziswa kunhlelo lokuqhuba umsebenzi wokulungisisa umonakalo owadalwa yile itshefu emangweni olenkamba e-Bien Hoa Air Base, okukhuphule imali ezasetshenziswa kulo msebenzi kuzigidi ezilikhulu lezilichumi zamadola i-$110 million. Ngeminyaka engamachumi athile edluleyo besisempini silwisana kuluthuli, kodwa namhlanje ubudlelwano bethu sobuqinile, ikakhulu ukusebenzelana kwethu kwezomvikela, kutsho unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Mike Pompeo. Uqhubeke wathi, kusukela sigqiba limpi sesibumbe ubungane lobuhlobo obolokuhloniphana lokuzinikela ukuthi kungaphindi kwaba lenzondano lokuxabana okunjengalokhuyana okwaba khona eminyakeni edlule, njalo sikhangele elakusasa lalobu budlelwano elihle. Elemelika lithi lizinikele ukusebenzisa lohulumende weleVietnam ukupholisa amanxeba adalwa yile impi lokuqhubeka iqinisa ubungane osobukhona phakathi kwamazwe omabili kunhlangothi zokuthuthukisa ezenotho, ezamasiko lezomvikela. Umsebenzi we-USAID wokulungisisa umonakalo owadalwa itshefu e-dioxin e-Bien Hoa lase-Danang ubuqakathekiswa okwezinga laphezulu ngenhloso yokuveza ukuzinikela kweMelika ekuqiniseni ubudlelwano bamazwe omabili phansi kohlelo lwe US Vietnam Comprehensive Partnership.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Zingeke ehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe mhlaka 4 zibandela sokumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala bele COVID-19 eZimbabwe, abagoqela unkosazana Thokozane Kuphe, omunye wenkokheli ye-MDCT. Osanda kukhethwa ukuba umkhokheli we-MDCT Mnumzana Douglas Monzora lamhlanje wethule amagama inkokheli entsha ezabisabambe intambo. Izulu lesikhukhula ele-tropical cyclone Chalane libikwa seliqalile ukuna esigabeni seManicaland, lapho eselidilize ezinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.